Pele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 23 zibandlela 2020 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Abe commission ebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission basola ukukhululwa kwabantu ababe bebabophile.
Kudlakela lolu oluqale izolo ntambama izalwanza kule South Africa zichaya phansi ngentonga sithi
sekuqhamuke udlakela phakathi kwezizalwane zamanye amazwe leza kwele South Africa elokitshini le Deep Sploot eJohannesburg khona le eSouth Africa. Kuqhubekela phambili ukuthoniswa kukamongameli Donald Trump edale le Senate lapho ayetheswa khona amacala amabili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abe commission ebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission bathi sebediniwe ngokubotshwa kwabantu ababotshwa besetheswa umlando wokuphatheka kumkhuba omubi wenkohlakalo kodwa mahle bakhululwe khonapho sokubizwa ngabaningi ngokuthi catch and release ngesilungu, ikakhulu nxa kuthe kwabotshwa abantu abalezikhundla eziphezulu kumbe abalemali. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abenhlanganiso yebona ngelungelo loluntu eTransparency International Zimbabwe namhlanje bethule impumela yophenyo oluveza ukuba abesifazana yibo abesilinganiso esikhulu esikhahlanyezwa emkhubeni wenkohlakalo owenzakala kunhlangothi ezijeneze empilo. Ekhuluma emkhosini wokwethulwa kwempumelo yalolu phenyo, umgcinisihlalo wekomishini ebona ngezenkohlakalo elizweni eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission, Isaac uNkosikazi Lois Mathanda Moyo, uveze ukuba ikomishini yakhe isikhathele ngokuboshwa kwabantu abahle bakhululwe ngesiphangiphangi.
Ngizwile kukhulunywa ngokuboshwa abantu ukuthi bayaboshwa bechiwe, kodwa ngiyalithembisa ukuthi siyasebenza ukuthi sifuna ukuthi labo ababotshwayo bathonisiswe baze bagwetshwe.
Umathanda uqhubeka echasisa ngasebekwenzile njengekomishini emizameni yabo yokulwisana lenkohlakalo.
Sesiswela indawo yokufakela impahla eyantshontshwa ngabantu. Sesamisa lama bank accounts ukuthi engangeni imali. Sisayenza ukuthi kube lomthetho osivumela ukuthi kube lula ukwenza lokho. Umthetho wethu uthi iNational Prosecuting Authority yiyo ethatha lezi ndaba. Sifuna ukuncedisana lehofisi ka-Attorney General ukuthi silungisise lokhu.
Uthe ugwalo lolu ngempela luveza umqotho okugoqela imali eningi etshontshelwa uhulumende. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi imithetho iqiniswe yokujezisa lezi zigangi.
Ugwalo lolu lusitshengisa ukuba sesizamile ukuthola imali yemithelo ngokuvala ukuntshontshwa kwemali. Luyatsho njalo lolu gwalo ukuthi kusamele senze okuningi ukuze sithole imali entshontshwayo.
Ugwalo lolu luveze ukuba eZimbabwe lahlekelwa imali eningi entshontshwa ngabantu engaba ngamabhiliyoni phose amabili, 1.8 billion ephuma elizweni minyaka yonke. Amapholisa lawa abikwa ekhokhela emkhubeni lo owenkohlakalo elandelwa ngafisi yokubhalisa ingwalo zokuhambisa zama-passport endwendweni zokudinga amafutha ezimota lasemsebenzini lapho abantu abaqhatsha abantu befuna imali zokungenisa abantu emsebenzini. Abantu abake baba kuhulumende asebeboshelwe inkohlakalo baqoqela owake waba ngumsekeli kaMongameli uMnumzana Phelekezela Mpoko. Abake baba ngabaphathi ntambo bakahulumende unkosikazi Prisca Mfumira loMnumzana Ignatius Chombo, kodwa lanamhla lokhu akula kujeziswa asabethe bakwenziwa. Ingcwethi zithi kunzima ukulwisa inkohlakalo elizweni ngoba abezombusazwe besebenzisa ikomishini yeZAC ukulwa izimpi zabo zokuxabana ebandleni elibusayo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Kuqhamuke udlakela phakathi kwezizalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa elokitshini le-Deep Sploot eJohannesburg kwele South Africa ngemva kokubulawa kwepholisa elibikwa libulewe isizalwane seZimbabwe. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kudlakela lolu oluqale izolo ntambama, izalwane zakwele South Africa zitshaya phansi ngentonga lisithi abakwamanye amazwe ikakhulu abaselizweni ngokungekho emthethweni ngabaphume baphele kuleli lokishi. Omunye okhokhela izakhamuza leli lokishi igama lakhe elingavezwanga ukubika kucaca ukuthi bafunani.
Our native South Africans are dying here in Deep Sloot.
Abantu bethu bayabulawa ngabantu bokuza lava. Sifuna ukuthunyelwa amabutho lamaphoyisa babuthwe bonke. Baham.
Just leave us in peace. You are not safe like this.
Izidalada zonke kule lokishi bezivaliwe ngamatshe, ingcekeza, lamathaya abaselwe umlilo. Iningi labantwana kabahambanga esikolo, kanye leningi labasebenzayo njengoba imota, amabhasi, lemichova obekuzama ukungena kulindawo bekujikijelwa ngamatshe. Ngolwesihlanu kudutshulwa ipholisa lafa ngesikhathi amapholisa agijimisa izigebenga ebezidingwa ngecala lokubulala. Esinye salezo zigebenga ezibanjiweyo sekuveli seZimbabwe uMnumzana Mehlule Ncube ohlala eDeep Sloot uthi loba bekungakahlaselwa muntu. Okwamanje abalasiqinisekiso sokuthi lolu dlakela luzaphetha ngani.
Kona isi now South Africans balwa labantu abangaphandle bethi bafuna nje umuntu ongelawo amaphepha sebezezela bona umsebenzi wabo baqhubekela phambili ngoba ne helicopter nayo lapha indize emoyeni imoli ivaliwe ngale ngase Deep Sloot.
Ngicina ihlalo enhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi kulusizi ukuthi ihlekana lezalwane zeZimbabwe elikhethe ukuba izigangi lingcolisa igama lakhe wonke umuntu.
Siyakugxeka lokho njalo sidlulisa amazwi enduduzo kumuli yepolisa lele libuliweyo njalo sibiza izalwane zaseZimbabwe ukuthi kumele sekele udlame lolumele sekele ukuganga lokho kwenzakalayo njalo sifisa ukusebenzisana lamapolisa eSouth Africa ukuthi siqede ubugebengu lobu obukhona emphakathini walapha esihlala khona.
Imizamo yokuthola ukuphawula kwamapolisa lobahulumende ibingakaphumeleli kodwa uMongameli Cyril Ramaphosa ngeviki ephelileyo utshele umkhokheli kahulumende we-Ethiopia uMnumzana Abiy Ahmed ukuthi uhulumende wakhe uzasebenza gadalala ukuqeda udlakela olubhekiswe kwabakwamanye amazwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe.
Ekhasi ubini njengokudla mayibabo abantu abadli bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi iyabibanika ibambile umoya wabo. Indlala inkulu sibili siyakubona nje emathawoni inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani.
Lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7.
Kuqhubekela phambili ukuthoniswa kukamongameli Donald Trump edalele Senate lapho etheswa khona icala lokuthi wayefuna ukusebenzisa ilizwe le-Ukraine ukwenzela ukungcolisa igama likamnumzana Joe Biden omunye wabancintisa kukhetho lokudinga ozamela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli. UHunter Biden, umtaka Joe Biden, wetheswa icala lenkohlakalo. Abamela ibandla lama-Republicans bavimbe ngendlela zonke ukuthi kungabi lobufakazi ekuthoniseni icala leli. Ababona kwenzakalayo abagoqela umnumzana Jerry Twala Jackson, ingcwethi kwezombusazwe, bathi ababoni abakumandla lama-Republicans bevuma ukuthi kube lobufakazi umabantu abanjengo John Bolton wayekuhlangothi lwezomvikela kuhulumende kaTrump. Ake sizwe uThwala ekhuluma ngodaba lolu.
Lokhu mbona beyibalabalisa lapha sikhangela nje uyaqhubeka futhi namhlanje. Kodwa sisuka sinanzelele futhi ukuthi abantu beqembu likamnumzana uTrump iba ngathi baningi lapha ePhalamende, so kuzoba nzima mhlawumbe impela ukuthi i-impeachment yabo ifike ezingeni lokuthi isuse uMr. Trump esikhundleni sokubusa. Ngakho ngibona ngathi kayisizi kangako.
Nga ukhangele kodwa ukuphikisana kwabo khona ngale ke edale le-Senate ungathi ningakho.
Akusiko ukuphikisana mpela engingathi kule transparency ngolimi luka Queen, ngoba ngibona ngathi impikiswano yabo abaningi bakhona nje bayesaba ukuphikisa befaka iqiniso mpela abalaziyo, kodwa bathi phecelezi besenzela ukuthi bangabonakali ngathi ngabantu asebefucela mnumzana uTrump ngaphansi kwebhasi ngoba bekuqembulile.
Siyabona ukuthi-ke abakubandla lama-Republicans bayala ukuthi kube labafakazi, kambe kuyini okwenza ukuthi benze njalo?
Lokho kusobala ukuthi nxa ungathi umuntu olobufakazi kabangavunyelwa ukuze fakazi, kukhona okufihliwayo. Zikhona izinto ezimbi impela okusobala ukuthi umnumzana uTrump wazenza, kodwa-ke ukuze avikele, ukuze bamvikele, yikho bevala ukuthi abafakazi laba baze bazeletha ubufakazi babo.
Bazamvikela kuze kuthini?
Lapho asazi ukuthi indlulo xaxa kuziyowelatho, kodwa ngibona ngathi kwinto engalunganga kakhulu, ngoba nxa usuka usiba le mfihlo kutho ukuthi kukhona okubi okufihlayo, ngoba ngabe yinto enhle akule sizathu sokuthi ifihlo into enhle, kusho ukuthi bazimisele ngokugangathize abakwenzayo.
Ye, nxa ukuthi ama-Democrats ngelokuphuma kuhle kudaba lolu ngabasezi bedliwe yini kukhetho oluzayo?
Kusengenzeka ukuthi badliwe, ngoba sekubonakala ukuthi kusebenza isandla sendwangu ngapha emuva lapho sesingaboni khona imisebenzi yabo abayenzayo. Njalo lokhu kuyenza kuyabe sekubonisa sobala ukuthi udaba lokhetho kalusizi kangako, ngoba kukhona kusuka kuvele bekuhlelile bona ukhetho nje besebesokusiba nje ngumcimbi wokuvala abantu amehlo.
Alo ke ngumnumzana Gary Twala Jackson, ingcwethi kwezombusazwe, ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esedolobheni leDallas eTexas khonapha kwele Melika. Live Talk lamhla kuhlelwa sihluzeni bomama, sikhangela indlela abesifazane abaphila ngayo phakathi kobunzima bokunakala kwesimo somnotho welizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakaya esigabeni esilandelayo ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsekeli kamongameli wele Melika umnumzana Mike Pence ufike lamhlanje kwele Israel ukuyangena kumbuthano omkhulu wokukhumbula amalahlekelwa umphefumulo ekubulaweni kwabantu abanengi besijuda ngakobele Germany. Umongameli Donald Trump wele Melika wethule umbiko wokusola inkampani elungisa indizamtshina eBoeing ngokulungisa indizamtshina yohlobo lwe-737 Max eqhubeka isiba yingozi. Udubo lwentethe kwele Kenya lubikwa lusasetshelwa ukuba lungachithekela lasemazweni angomakhelwane lugcine soluhlasela umhlubulo wonke. Lezi ntethe zibikwa zivela kwele Ethiopia laseSomalia, njalo inani lazo likhangelelwe ukwengeza lapho kusiyafika unhlangula. Umbiko kamkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa obukhangelelwe ngabalandeli bakhe abaningi uze wethulwa ngomvulo ngemva kokumiswa ngamapholisa kuviki edluleyo. Kambe lumbiko ungaba uphe abantu ithemba ledlabuzane lokukhangelela elakusasa elihle na? uchamisa uphathe okuningi uphathelane lezombusazo welizwe kodwa akumqoka ukuthi uthi lumnyaka ngokungena ezitaladeni kutshengiselwa la ngamazwi aseyinhlala yenza yebandla leli lanxa lisakhokhelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tswangirai. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo olilunga lenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu esigabeni seMandebeleni ebheju likaZulu endawonye lesikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo umnumzana Swithani Chirohotsa onguye osungula lingxoxo.
Angami vele uhulumende kaMnangagwa ubengafuni uhulumende ukuthi vele kuxoxiswane lezakhamizi zeHarare ngoba phela sokule pressure esisuka ngaphandle kwelizwe ukuthi kanti i-MDC seyabhanwa yini i-pressure esiyenza ngani angani bayaqedisa kanti bayakhulula isikeyade bezibophile kodwa kusiya ngabo vele bebengafuni ukuthi bemnike imvumo kakhulume yabantu. So mbona lokhu kubangelwa yikuthi so usuke kwabasobala kwamanye amazwi ukuthi uhulumeni kamnanga kwaphele ngani kulolunya ebantwini.
Ye, ngize kuwe mnumzana Fuzwayo, kukhona yini ongakutsho ikakhulu sikhangele ukubana ngamazwi kadethiwa wona azapha idlabuzana abantu njalo atshengisa ukuthi bandla lizabe libheke ngapi phambilini?
Hayi, ngibona ngathi umnumzana uChamisa engabe ekhulumile labantu kodwa kakukho esingathi kuyabambeka sibili ukuthi hayi kathesi uthe eqeda ukukhuluma labantu kwaba njengotitsha wenjuva. Kanti yabona ukuthi thina besikhangelela ukuthini uzathi engakhuluma sibona abantu ukuthi hayi sokungena ezitridini ngoba sebekhulumile njalo nje bayalisana namapholisa ukuthi ufunke uyakhuluma kodwa angiboni ukuthi ukukhuluma kusadala umahluko. Osokudingakala ukuthi abantu beZimbabwe sesidubekile uhulumende siyakhuluma laye kasilaleli lokhu yikho sesikwenza. Ubona ngazathi kungani kuyasilela khonokho ukuthi kaninginingi silwela ukuthi sifunke uyakhuluma labantu kasitshela ukuthi sifuna ukuthini sithi bantu kasiphakameni sizikhulule kulobu bunzima bona ngathi kokusilelayo khonokho.
Nantu daba mnumzana Chirohotsa, ungathini wena ngamazwi kamnumzana Fuzwayo?
Ngibona engamazwi amahle kakhulu. Ungananzelela kuma WhatsApp group, unanzelele kubo Facebook nakubo Twitter bele ezingini zonke lezi ezisekulenjini uzananzelela ukuthi abantu abaningi babiza inshwa bakhi exception. Kodwa phela uyananzelela ukuthi umkhokheli be-MDC kuthatha esithi esikhiwa bottom up approach. So izinto yabo ekuseni kuhle ngazi vela phansi ngoba kwesinye isikhathi uzathi uyinkokheli uthi let me do some action uthi wena uyangena esigidini ubone vele kungela bantu ngemva kwakho. Kodwa ipressure yokuthi abantu bengene esigidini nxa ivela ku-followership ibalandele alokho kulungile kakhulu. So ngibona amazwi kamnumzane ufuza engamazwi amahle ngamazwi okuthi lami ngadana naye umongameli uChamisa. Singanathi siye sixoxisane ngakho.
Ye mnumzana Fuzwayo, wena kodwa uthe kungani isikhathi sokukhuluma sesedlule sokungesokwenza, uthini wena manje ngamazwi wena lana?
Amazwi engabe mahle engokuthi hayi wenjube labantwana besikolo kabazange balwela ukuthi bekwenza umhlangano ukuthi be-announce ukuthini bazayethula isithombe sikamongameli. Mna ngicabanga ukuthi yena kathesi through his structures he should have been mobilizing abantu ukuthi no, in your communities on this particular day akula muntu osuka ku-area yakhe, wonke umuntu toyitoya engaphi esendaweni yakhe. Because ukuthi wena kuthiwa uqeda inyanga yonke usiba lamapholisa usithi kwakhona ngifuna ukuthi nimvumele ngenza i-state of the nation address. I-state of the nation address yakho ingokuthi yala abantu ukuthi kwakhona ngumnyaka kutoyitoya. Lokhu uyakwanisa ukuthini through your national executive through your party structures kwehle uhulumente lingamethusanga ebone kuphela abantu sebenjani sebesethareni eqalisa ukuphaphatheka manje jiko thina sikhuluma kakhulu senzeka lutshwane.
Mnumzana Chirohotsa, uthini wena ngalokhu?
Okwenjuke kuhle kodwa uzananzelela fowethu ukuthi asizange sikhulume lokhu zemaphephandaba ngendaba yenjuke ngoba besingafuni ukuthini ukuthi laba abasekeli bezani bethole ithuba elokuhlambaza beqambela abantwana amanga. Phela kulakho ukuthi-ke ngabona ukuthi MDC iyakuncoma khonokho okwenza abantwana bese besithi into le ibi-politically motivated. Kanti-ke thina vele sifuna ukuthi abantwana belungiselwe, lamatitsha la alungiselwe. So zananzelela ukuthi azange si-issue statement senze ukuthi bengasoli abantu. Ozananzelela futhi ukuthi phela abantwana kabakho ku-majority age.
Lo-ke ngumnumzana Swithan Jirotsa, isikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo, obexoxa endawonye lomnumzana Mbuso Fuzwayo olilunga lenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu esigabeni seMandebeleni eBheju likaZulu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Uhulumende encedisana lenhlanganiso ezizimeleyo ubikwa elungiselela ukukhupha amanzi asezindlini zemuli ezedlula ikhulu ezathinteka ngemva kokuna kwezulu lesikhukhula eladala umonakalo omkhulu ewange ngomgqibelo odluleyo. Usomlomo wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda usanda kwethula lapho okugcinwe ezinye zalezi muli eguest house yewange Colliery Company. Abanye bahlaliswe eCinderella. Iningi lalezi muli livela kuward 9 eLwendulu. Njalo uKhansila Fani Chirwa walendawo uchasele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Lapho manje kuza kuya ngomumo wezulu leli, because izulu leli azange silibone lithina the way eline ngayo this year. Even the previous flood ebengekho as serious as this year. So ukuthi ngithi ngifake i-specific time okwakathesi angisoze ngiyenelise until and unless ngakhuluma labo health officer as well as i-village office ukuthi sibone ukuthi i-cleaning liyane yama-drains ama-blockages lana ade khona soku-writing sokukhithiwe konke in, but at the moment work is still underway. The cleaner bezama ukukhipha ama-blockages lawana.
Labo-ke abaseleyo ewadini yakho?
Laba abaseleyo abalamanzi ezindlini zabo, amanzi azangangeni. Bonke abangenelwe ngamanzi ezindlini bakhithiwe bayafakwa kwezinye indawo. And then labo abaseleyo kwenziwe umsebenzi wokuthi kuklinwe indawo yakhona, ukwenzela ukuthi izulu lingaphenduka lingatholakali lingena endlini laphana.
Kuyini okukhona kathesi ezindlini zalaba abahlezi ku-guest lodge?
Hayi, akuzange kudilike ngamanzi kuphela ebengenile. So amanzi lana bakwanisile ukuthi bawakhiphele phandle be-dry izindlu leziyana, but since angiyaboni imbheda ingangenwa ngamanzi iyathatha isikhathi eside kulo kulama-floors ukuthi amanzi lana aphume. So bebelokhu bechaya izinto leziyana.
Besabela ukutshontshelwa nxa impahla zabo zisegcekeni?
Hayi, ama-chances okutshontshelwa they are very slim. Because bebethola futhi uncedo ukuthi bethwale izinto leziyana bezifaka e-guest house lapho abakhona, bezama ungani bayazidraya phandle on the lawn.
Selike lakhulumisana yini lohulumende lezinye iziphathamandla zakhe ngalolu daba njalo bathembisana?
Civil protection unit eke yafika bakhangela bebepromisa sibili ukuthi bazayahlala phansi, and then andiyakwazi ukuthi ama-councillor they are controlled from Harare, but labo they sent word out to the people ukuthi whoever ama-wishers abakwanisayo at the moment bebelokhu bengenela benceda abantu sisamelele.
Lo-ke ngukhansila Fani Chirwa kaward 9 eLwendulu kumbe number 1 eWange ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le eWange. Kwezemidlalo iqembu leHighlanders selithole imvunulo eyokugqoka nxa lizilolonga evele kubasekeli balo abahlala kweleBhilitane. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iziphathamandla zeqembu leHighlanders ezibalisa umsekeli kamgcini sihlalo uModern Gwenya, uCEO weqembu uNhlanhla Bahlangene Dube kanye lesikhulumeli seqembu uRonald Moyo yibo abayemukele impahla lezi ezivele phesheya kolwandle namhla ekuseni. Umsakazi olodumo njalo engumsekeli weqembu leHighlanders omkhulu uEzra Chisa Sibanda nguye obemele abalandeli beqembu leHighlanders abahlala kweleBhilitane, njalo uthe unqobile Nkomo udlale indima enkulu ekudingweni kwempahla ezokuphathisa iqembu ngemva kokuzwa izikhalazo zenkokheli yeqembu.
Ngono thina ngale UK siqoqe lezi zinto sizonikeza leli qembu kubana yabafana abatrain. Uqathele ukuthi abantu babe ngamalunga leli qembu, babe ngama-members. Njalo uma kusenziwa ama-chapters akungenziwa ukuthi kubangwe izikhundla. Ama-chapters lana-ke kekele ukukhuluma kuphela, kazama uqoqa-ke ama-resources ukuncedisa iklabhu. Isikhathi esiningi abantu bakithi siyakhuluma kuphela, singakwazi udubulo laba phakathi.
Isiphathamandla seqembu leHighlanders uNhlanhla Bahlangene Dube uthe basamukela ngezandla ezivulekileyo isipho lesi esivela kubalandeli beqembu.
Abantu bangakhangeli kakhulu ukuthi nxa sifuqana sifuqanela ukuthi senze ngcono, babe sebekubona ngani mhlawumbe liqembu elilwayo. Ahatshi, yikuthi izifiso zethu ngoba siyachisekana, yikuthi izinto zenziwe ngendlela esisuthisayo sonke. Ekancane kancane sikhuthazana sifuqana, sifuqanela ebuhleni kuyaphumelela. Lokhu kakwenziwa ngumuntu ozondiqemba, kwenziwa ngumuntu ozondubani, kwenziwa ngumuntu olithakazelele iqembu lakhe. So siyakubonga kakhulu kasi.
Umsekeli kamgcini sihlalo weqembu leHighlanders uModern Gwenya ukhuthaze abanye abalandeli beqembu leli ukuba labo baliphathise, hatshi ukuba bechothoza kuphela.
Isifiso sami ngesokuthi ama-supporters aHighlanders labo kabalethe phela izinto esizifunayo kangaka kulokuthi belonke beyisola ku-social media. Lokhu kuyasikhuthaza okwenziwa ngudawini ukuthi umuntu wonke oyithanda ibhoso ungakhulumi kuphela. Ukuthanda ibhoso kutshengiswa ngokwenza okuhle njengalokho kwenziwe umdawini.
Abalandeli beqembu leHighlanders abangaphetsheya kolwandle bakade bebhadala iholo lomqeqetshi uHendrikus Peter de Jong nyakenye. Labo abahlala elizweni laseSouth Africa sebaqala uhlelo lokubuthanisa imali yokuphathisa leli qembu abayitshaya nyanga zonke, njalo lolu hlelo lukhokhelwa nguye ngumdlali weqembu leHighlanders uAlexander Masebo. Iqembu leHighlanders eliqalile amalungiselelo alo alo nyaka, njalo abasekeli bakamqeqetshi waleli qembu uMark Harrison abathi uMandla Mpofu kanye lobekuthemba Ndlovu yibo abasagijimisa abafana ngoba uHarrison oyisizalwane sekwele-England yangakatholi imvumo yokuba asebenze kweleZimbabwe. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo lamhlanje. Abekhomishini ebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission bathi sebediniwe ngokubotshwa kwabantu baphinde bakhululwe khonapho khonapho. Sekuqhamuke udlakela phakathi kwezizalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa elukitshini le-Deep Sploot eJohannesburg kwele South Africa. Kuqhubekela phambili ukuthoniswa kamongameli Donald Trump edale le-Senate. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Ngisithi asidimaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo-6:30 lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.